sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhla ka 23 kumpalakazi 2021. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ugatsha lwamajele solukhulule ezinye izibotshwa ukuze ziye kudla ikhisimusi lezihlobo zinekhaya bese ziphindela emajele kungedlula leli khefu. Kubotshwe owesilisa obikwa ejele indlamanzi eBhawa ukuthi umbuso kamongameli Mnangagwa uyazifananela lokamgabe lokuthi asekwenzile yena uMnangagwa ikubulala abantu besindebeleni ngegugurawundi kuphela. Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu ithi lanxa amapolisa kobulawayo evimbe umbuthano wayo wokukhumbula abantu ababulawa igugurawundi izolo, eminye imikhosi efanayo ebikwezinye indawo iphumelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lweZimbabwe Prisons and Correctional Service solukhulule izibotshwa ezingamachumi amahlanu ukuze ziye kudla ikhisimusi lezihlobo zinekhaya bese ziphindela emajele lelikhefu seledlule mhla ka 28 kulinyanga. Kumbiko oluwethu leizolo lolugatsha lwazise ukuthi izibotshwa ezingamachumi pose amane 39 ngezesilisa ezidonsa izigwebo ezitshiyeneyo eConmara Open Prison kuthi ezilichumi lanye ngezesifazana ezipika eMarondera Female Open Prison. Sixoxelo meli we Southerton ePhalamende umnumzana Peter Moyo yena onxumele linyathelo sithi kuqhakathekile ukuthi izibotshwa ziphathwe lazo njengabantu abalamalungelo.
Ye ngibona kulinyathelo elihle kakhulu ngoba laba bantu bayabe ngabantu obokuthi bayazwisisa babantu abangalandela lokho abayabethwe khona bakwenze. So mina ngibona leli nyathelo elihle kakhulu ukuthi khona izihlobo lezi sihlangane labangani labanye nje abantu abajejeneyo lama families abo.
Singathi lawa ngamalungelo amele aqheliswe yini afike kuzibotshwa ezinengi njalo zithole amalungelo abanzi agcweleyo ukuze lazo zizizwe singabantu lanxa nje zivalelwe.
Kakhulu ngoba uzabona kona abanye abantu nje bayabevalelwe ngoba okunye kuya kuyimistake ukuthi kona umuntu yenza imistake nje wasedala icala. So yikho into enhle kakhulu mina ngibona ngathi kumbe xa singabe lokho sisenza njengakhona lokho sikhangele ngoba abanye uzabona ukuthi kona umuntu nje waswelilwaya ukuthi amele kodwa icala alidalayo hayi lingayenzi ukuthi kona abe esejele. Abanye abafanele babe besejele bayabe ngekho. So ngibona ngathi ku-right mina.
Bakhona abathi iZimbabwe kumele iguqule indlela ephatha ngayo izibotshwa kumbe eqhuba ngayo umsebenzi wamajele esingathi ingama reforms. Alubana uthe waphiwa elowo mlandu ukuyini kahle kahle ongakuguqula, kuyini ongakutshintsha?
Mina into engayenza nje ukuthi khona ayemajele lapha kufuze kukhangelelwe sibili ukubona ukuthi khona into eyenzakalayo lapha kuyini sibili ngoba uzabona ukuthi khona emajele umuntu wonke wake wabotshwa So ungangena emajele laphayana lapho kulala khona abantu ayakukuhle akubukeki. So ngiyabengizazama mina ukuthi khona ngibone ukuthi khona abantu bayalala endaweni ezi right. Kulabantu nje oza babontu khona omunye usejele. Kodwa kungeyayi akungafanelanga ukuthi khona abe esejele. Omunye kuyakufanele ibe esejele but uyabe ngiyekwejele. Ikukubona kwami.
Umnumzana Peter Moyo ngomeli we Southerton edalele parlamente sixoxela eSeharare. Ibandla leMDC Alliance lithi ukwaliswa komholi walo umnumzana Nelson Chamisa ukupha abaswelayo izipho zekhisimusi kuzabangela ukuthi abantu laba badle inqeqwe zomlomo ngosuku lwekhisimusi. Umbuthano kaChamisa okwabela abantu laba ukudla abagoqela izalukazi amakhehla kanye labagogekileyo uchithwe ngamapholisa eHarare ngomvulo esithi ungaphandle komthetho. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Umnumzana uChamisa usebenzisa imali yakhe umbeni imali ayinikezwa ngabantu nje abafisa ukuthi abadala bebe lekhisimusi enhle. So zananzela ukuthi uZulu uyakubuka kakhulu lokho, abantu bayakukhwabitha kakhulu lokho ngoba ayisiyo mali yama taxpayer. So izanu PF kusuka kwaba buhlungu kiyo ukuthi uChamisa uyithethe ngapi leyo mali, njalo singamvumezi uChamisa ukuthi anikeze abadala. Useyathola usekelo olukhulu kakhulu. Yikho ubona amapholisa ephazamisa inhlelo lezi engena ngodli exotsha abantu emhlanganweni obe ulokuthula. So ayilokhu siyakusola kakhulu, njalo akusimangalisi yikho esikukhangeleleyo nxa umnangagwa ethwe nguye okhokhelayo. Akusokube lento enhle nxa umnangagwa engumuntu okhokhela ilizwe.
Amapholisa afika athini kahle kahle?
Amapholisa azange nikhe isizathu ukuthi why bechitha umhlangano obulokuthula. Azange anike isizathu ukuthi why bechitha umhlangano akade bewazi ukuthi uzawuba khona. Amapholisa akazange azame lokukhuluma labantu kuhle, okwabo bekuyikufika nje besebenzisa amandla ukuthi abantu bengahlangani. Phela lapho kulo mnumzane uChamisa amapholisa vele kafuni ukuthi abantu bebuthane. Kodwa ungaba ngumhlangano wezanu PF uzabona abantu abesipholiseni besekela, abanye bechaya wona ama-slogan ezanu PF, into engavunyelwa emthethweni. So yikho engakutsho ukuthi bekungela sizathu esanikwayo, okwabo bekusebenzisa amandla ukuthi kungabi khona. So silusize ukuthi abadala abaningi basuke baswela ama-grocery la abajayele ukubathola ngesikhathi zekhisimusi.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo. Kubotshwe owesilisa weMaswingo obikwa etshele indlamanzi eBhawa ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazifananela lokamnumzana Robert Mugabe lokuthi asekwenzile yena uMnangagwa ikubulala abantu besindebeleni ngeGugurawundi kuphela. Umsolwa ngumnumzana Douglas Chauke obotshwe ngeviki edluleyo esetheswa icala lokuthuka kumbe ukweyisa uMnangagwa. Ukhululwe inkantolo kuthange ngesibambiso sebheyili esingena kunkulungwane ezilitshumi zamadola i-$10,000. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uChauke ungomunye wabanengi asebebotshelwe icala lokuthuka uMnangagwa. Iti ngesikhathi sikaMgabe bedlula amakhulu amabili 200 abantu ababotshelwa icala elifanayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ibhetshu likaZulu ithi lanxa amapolisa kobulawayo evimbe umkhosi wayo wokukhumbula abantu ababulawa ngumbhuqazo wegugurawundi izolo ngosuku lweUnity Day, eminye imbuthano efanayo eqhutshelwe endaweni ezitshiyeneyo zelizwe iphumelele. Amalunga alinhlanganiso ebeqoqe ukufola esuka esithombeni sikaJoshua Mqabuko Nkomo enzikini yedolobho elubhekise Stanley Wall, kodwa amapolisa awavimbile esithi lokho bekungaphandle komthetho. Sixoxele umqondisi weibhetho likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abangakwaziyo ukuthi bekulemkhosi eminingi, bekungayisikho kobulawayo kuphela lapho kodwa kulezikhumbuzo khona. Bekulomkhosi eTholotho, bekulomkhosi eMatobo, bekulomkhosi eGwanda, bekulomkhosi eSilobela. So ukuvala kobulawayo akusikho okuzamisa ukuthi abantu bekhumbule izihlobo zabo. Abantu bahlangana balizwa ilizwi lokuthi hayi 22 December silanga lokubambana kodwa lilanga lokumiswa kombhuqazo. So ngokuya kwesikhathi uzathola ukuthi indawo zonke izelizwe leZimbabwe abantu bazaqina sebekhumbula ukuthi hayi uhulumende waganga okuyikhwazami ukukwenza.
Evimba lombuthano amapolisa aphesi zathobani.
Batheka siphiwanga imvumo, kodwa eqinisweni sabalovela ugwalo kovike ephelileyo ngomvulo. Bakhetha ukuthula bangakhulumi lutho kwaze kwafika usuku lwanamhlanje, bavela sebesivimba eStanley Hall. Khonoko kuyabe kukutshengisa ukuthi ngabantu abangekho sinsiye, ngoba ubaba lo ophetheyo wagijima wagcwala iganga lonke wathi abantu sebekhululekile ukuthi bangadiscasa ngombhuqazo. So okulusizi ukuthi amapholisa, ama-CIO lamasotsha yibo abantu ababulala abantu ngombhuqazo. So uma amapholisa egijima eyiwavimba abantu, kambona ukuthi ama-victims azafa aba lokuthula lokuxola.
Umongameli Mnangagwa ekhuluma izolo uthe uphakathi kokululungisisa udaba lwegugurawundi lolu, kalisuthiseki yini ngalokho?
Hayi, abantu beZimbabwe abazange bathi na bamvotele ukulungisa lolu daba. Abantu beZimbabwe bathi kabuze abantu abanikezwa umlando wokulungisa lolu daba yi-commission ebizwa kuthiwa yi-National Peace and Reconciliation Commission. Elaloba iphiwe lo mlando isisekelo ama-victims engasuthiseki. Lokho kwenziwa ngubaba kayisikho kuzalungisa uhlupho, ngoba vele iprocess yena le eseyiletha kayisikho victim centered but is perpetrator driven. So i-victim kasoze vele confidence layo. So ngabe yena uyakuzwisisa khona ukuthi amele eceleni athi bantu hayi ngalolu daba khulumani, mina ngizamele eceleni ngizangitshela ukuthi kufunakalani, kuyini mina elimfuna khona, ngoba phela kade uma segijima yena sengani uyalungisa. Kulezi ndaba eziningi ofuzita zichazisela abantu beZimbabwe ukuthi kanti yena mlando bani awudlalayo. Uyakhumbula ukuthi izitatimenti azikhiphayo za-insider zadala ukuthi kufa abantu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ibhetshu likaZulu. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi umanyano we-United Nations ususole uhulumende we-ZANU-PF ngokubumba umthetho ozalawula umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Organization Amendment Bill. I-Chronicle ithi inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende i-Apex Council ithi uhulumende kumele ehlawule izisebenzi lezi ngedola leMelika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Hello Studio 7, hello. Ngabe njani lapho nonke ntongameli no sisi nalomunye umfowethu ohleze khuluma. Ngicela ungibalele le audio yami. Babalela abantu inkinga la eSouth Africa wonke umuntu obuye eSouth Africa thawu neCovid abantu ekubeni basuka behloliwe bechekiwe abantu ukuthi banabanayo ini Covid ufika uhlaliswe eBedbridge lapho kambe kodwa uma uzohlala from namhlanje ufike ngo 6 ekuseni uzuye phuma kusasa ngo 7 ntambama angeke uyithole ini iCovid babe lokho ebanga umsindo lapha nywenywe abantu avele eSouth Africa nywenywe ababuya phi kuyibo vele abagulayo kokuqala 2 into egulisa abantu iborder seZimbabwe naleyo engafuni ukuvulwa nabazama ukekhamele bathatha ama hours amaningi khonapho asithi kunomuntu oyi 1 onomkhuhlane weCovid malo oyo muntu lokho eborder border ongapheli khonapho usuke sesifulela abantu abangayi phela labo bantu ababuye eSouth Africa hayi ukuthi mhlambe bayathanda ukuba nalomkhuhlane bayenziwa iZimbabwe kuba iZimbabwe ya vula iborda kumbe iZimbabwe ngayanakekela abantu bangakukho konke kunoko manje inkinga yela amasela afuna imali zabantu njengalokho ukuthi umuntu ayizibhadalela azibhadalele indawo yequarantine ngake ngabhadala indawo yequarantine so ngithi ngiya quarantine yini mangisuka lapha ngithi ngiyekhaya ngiyi quarantine waye kumele ngibhadale isibhedlela somunye umuntu namasimba ke lawo yekelana abantu babaleke ba right kugule kufe wonke umuntu
njani studio muhle salibonana studio muhle botungamile inkomo lawo sithandekile emhlanga bonke nje abasebenzela nje studio 7 bese mbingelela lani mahlabezulu mthwakazi hayi nyalibingelela ngingapha kwele South Africa hayi bakithi siyayizwa ke izano esenzela khona siyayizwa nje uhulumeni wezano lokho asenzela khona kade sefuna ukutshintsha ama-passport manje sekuyindlela zokuthi badinga imali manje sekuyizindlela zokuthi badinga imali kanti waye abantu bezana uma besenza izinto beyaqale babonisane labantu uZulu first abambosayo ukuthi kanti uma singenza so ngaba njani ayikhona ukuphonga uvumbuluka nje kuphela bethi sesisenza lokho sesifuna kwenziwe lokho hayi eyisikhathelo ngokuqamulelwa amalungelo sikhathele ngokube lokho beqamula amalungelo kaZulu hayi bo bakithi lokho ayiseyikho lokho asebekwenza lokho sebebonte kade sakusela mali lapha bayithatha khona bathatha amakhumbi bafaka kuzubukho bafuthatha amabhasi bafaka kuzubukho kade sisebefuna ukuthathela abantu ama-passport ukuthi bathatha ama-passport kutsha yona i-passport ivele idula kangaka eZimbabwe kulalizwe elidula ukuthatha i-passport njengele Zimbabwe and futhi i-passport yangikhona eZimbabwe ithathwa nge-corruption futhi hayi bo bakithi umbuso wezanu usuhlumezile shemu umbuso wezanu hayi hayi bakithi hayi abake basizwele bakithi hayi a
Ninjani basakazi ngiyabingelela lonke basakazi ngibuhlungu ngodaba olwenziwa libandla leZANU-PF namasosha aseZimbabwe namaphoyisa ahlukumeza abalungela abantu akusimaphoyisa aseZimbabwe lawa ngamaphoyisa eZANU-PF ngamasosha eZANU-PF abahlukumeza abantu xa becross abantu besiya kwelakibo besuka emazweni lapho esihlukumeze khona sise siyathola ukuphumula kwelakithi sihamba sikhihlwa izimali eziningi silubhekise kwelakithi la esizalwa khona okunenkaba zethu ngithi ibandla leZANU-PF maliphume nebandla le-FDC asibone ukuthi eliphikisayo ephalamende elikhulu eliphikisayo asibone usizo lwalo bathule bakhulumi ngokuhlukunyezwa kwabantu besindebeleni bazithulele ngithi bantu bakomphakazi asivukeni sizimele sile nalo bahoquluzi bomnotho siphume kubo sizimele thwakazi vuka uzimele siphume kuleli ukuhlukumeza okhona uhulumeni nomasela uhulumeni wahoquluzi bomnotho ngiyabonga msakazi wami
Seven yabonga uma iodi yami le ngaba lokhuluma ngukhulisana okwendlovu odabuka enkaya kosivalo hayi into zabogawule lezi ezokuthi into ziright eZimbabwe njaninjani hayi sithi gawule ulibambe lingatshoni mfowethu into yokulandelana le nto zasesitshonini khona ngapho kuzokuphelela ngelinyila
basakazi be-studio 7 labalaleli salubonani lonke kake mbongithuba lokuthi lami ngibuye futhi bhekhe emoyeni yazi ngilombono lapho emfuna ukuza lawo isicelo sami sekuthini hayi siya simayuyu kwabakhulumelana kubi kumbe kwabo befisela nokubithi nasingazifaka iphakathi nginanzelela umama nqa evela etheza umnyabo enkuni eguswini uyabe ngatheza inkuni zesihlahla esisodo uyabe dobholunye lapha olunye lapha olunye lapha olunye lapha lathi sivela kuzindawo ezehlukene abanye bavela emashonaland emakhalangeni ematonkeni emaxhoseni ebasuthwini nxa sile njongo ukuthi siphume le nto esifuna ukuphuma layo kasibambaneni sibe nyandanye silwise esikufunayo yiko singanqoba kodwa ezilongo lokho ngalokho esikhuluma ngemihlobo langezigaba esisuka kizo ukunqoba kuza kuba kuzasizimela shuwa kuzasizimela nyabonga kakhulu nyabonga wona ngalamazwi ngizama ukuqinisa wonke umuntu okhona ekhaya sirejistani sivote konke inkulumo zethu esizikhuluma ziyakhitshwa ivoti ngokukhuluma ngemlomo asikhiphi lutho
ngiyalibingelela lonke basakazi ba-VOA Ndebele konke nabalaleli be-VOA Ndebele ngithi philani ngaphansi komusa wenkosi mina ngithanda ukudlulisa nje ukukhathazeka kwami enginakho ngalolu daba lokuquarantinwa kwabantu ababuya ngaphandle kweZimbabwe abantu kanje omuntu uma engabe etestwe watholakala engena-COVID i-reason yokuthi e-quarantinwa yini ngoba balama testing stations ukuthi ma ufika ngale border before ungene uyabhadala imali utestwe manje usiyaquarantinelwani if ma ungabe ubhadale imali yokutestwa watholakala ungena-COVID mina nje ngokubona kwami ngibona ngathi into le ayikho right at all why kungaquarantine abantu abatholakala bene-COVID umuntu ahlathathwa asuke ku-quarantine yinto egcina seyisenza abantu bebaleke behambe bekubalekile khona lokhu kuyatestwa nokwenza nokuquarantine ngoba for sure I don't think ukuthi there's a reason yokuthi umuntu otholakala engena-COVID e-quarantine osokungagcina kumenza ukuthi khona la quarantine wekhona agcine sesiyaphuma esethole i-COVID ngoba akwaziyo ukuthi uzoquarantinewa nabantu abane-COVID or abangenayo umuntu wayengatestwa once engatholakala engena-COVID adluliswe ehambe utholakalile i-COVID ehanjiswe ayikhora eyi-quarantine into le ingathi bafethu sisiba lobugebengu nyana phakathi la ngathi kulobugebengu sobukhona mpela mina engasabutholisisi kahle lana
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe I-Voice of America ithi uhulumende weKenya uyaphambili ngokwalisa abantu abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukufinyelela indawo kanye lenhlelo zomphakathi lanxa umthethwandaba unqume ukuthi lokho akukho emthethweni. Umsakazo omunye ubika njalo ukuthi uhulumende wele South Africa useqalile ukuhlaba abantu bokuza abangela maphepha ijekiseni ye-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo udlulisele phambili isinqumo sokuthi labo abalezikwelete zama-student loans baqalise ukuzibhadala. Uhulumende umise ukubhadalwa kwezikwelete lezinyakenye esithi abantu kabalamali ngemva kokuhlasela kwe-COVID-19. Abathatha lezi zikwelete bebemele baqalise ukuzihlawula ngonhlolanja kumnyaka ozayo. Kodwa uBiden uthe uyakunanzelela ukuthi abanengi balokhe bengela mali ngenxa ye-COVID-19. Ngakho uthe sebezaqala ukuhlawula ngonkwenkwesi. Isikwelete sama student loans eMelika singena kuma trillion pose amabili 1.7 trillion njalo abakweletayo bangu 40 million. Abanye bathi uhulumende kumele esule isikwelete lesiko kuphela. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona abantu abanjengo Elizabeth Warren labo Bernie Sanders labo Maxine Waters bekhuluma besithi bona njoba ama corporation lawo alapha eAmerica aya anikwe i freedom yoku cancel ama debts njengesaka ubona khona during 2008 laphana the big three ezanikwe izimali eziningi zona leziyana ezinye zangkhona zibuyiselanga ku government. So labo bathi abantu abahlupheka ngokubhadala ama student loans labo kumele akhansilwe ngoba siyakwazi ukuthi ukufunda kwalapha kuyadula. Into eqhakathekileyo ngokubiselwa kwezimali lezi izukuthi i-economy layo iyabe ibanika a fair wage lemsebenzi abasebenza yona ukuthi bakwanise ukubhadala izimali lezi from their college student debt.
Uyacho ukuthi akhona amalunga eParliamente akhankasela ukuthi izikwelede lezi zesulwe kokuphela lokho kuthiwa yi-debt cancellation ngesiNgisi. Ubona kungenzeka yini lokho?
Okwakathesi ukuthi sizalibona lelo langa ukuthi baza kukhansela lokho, vele lokho angikuboni. But siyakwazi ukuthi iAmerica is a capitalistic country. So izinto eziningi kumele amakhampani lawa anika abantu amaloni badinge labo izicwanga zona lezo ngoku-get the loan repayments.
Ukhulume ngokudula kwemfundo yeMelika, bonabo abathi isikwelede lezi kumele zesulwe bathi imfundo idula okwedlulise amalawulo eMelika esingathi i-overpriced. Uthini ngalokho?
Ukudula kwe-education ye-America ngithi mina it has kind of changed amazwe amaningi. Siyabona ukuthi amazwe amaningi aletha abantwana babo lapha ukuthi bazofunda, and i-education system ye-America ngathiwa is admired all over the world ngendaba ze-practicality. So khonapho yikho engibonayo i-education idula. Ukuthi it's overpriced, I think for the locals ngingavumelana lakho, but kwabantu abavela amanye emazweni I think it's very very important to their economic growth. Singakhangela amazwe njenge-China, South Korea, Japan, le Asia nje sibona be-benefita ngezindaba ze-education ye-America. So yibo abayenza ukuthi ama-prices e-education akhwele.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela e-Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ugatsha lwamajele solukhulule ezinye izibotshwa ukuze ziye kudla ikhisimusi lezihlobo zinekhaya bese ziphindela emajele kungedlula leli khefu. Kubotshwe owesilisa weMaswingo otshele indlamanzi eBhawa ukuthi umbuso kamongameli Mnangagwa uyazifananela lokamgabe lokuthi osokwenziwe ngumnangagwa kuphela yikubulala abantu besiNdebeleni ngegugurawundi. Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu ithi lanxa amapholisa kobulawayo evimbe umbuthano wayo ukukhumbula abantu ababulawa yigugurawundi izolo, eminye imikhosi efanayo eyiqhubele kwezinye iindawo zelizwe iphumelele. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na Sibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.